Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba zolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlazi ku-25 Zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iqula elilungiselela ukuphenduka kwezizalwane zeZimbabwe ekhaya zivela kwele South Africa ngonhlangula mhla kuphela ukusebenza ama-permits azo lethekelele umngcele we-Bed Bridge izolo ukuyahlola umumo.
Umuntu bengacabanga ukuthi iqule linjalo kumele ngabe selafika nakuzizalwane ezingapha lizwisise vele ukuthi bangaki, banjani, bangobani abafuna ukubuyela.
Lamuhla kuhlelo lwethu lwendaba eziphathelane lokhetho, isiphathamandla sebandla le-MRP sithi uhlelo lwemingcele yokuvota lwe-delimitation lujonge ukunciphisa izigaba zemathepheleleni.
Khangela ukuthi iBulawayo bayenzeni, ama constituencies were reconfigured alemthupho wonke alemthupho ama constituencies emathebeleleni sihambe mangwe lemathobo mangwe bayibambanisa iGwanda Central Range Town kwenzakala emathebeleleni.
Kodwa abezanu PF bathi impela iZEC yenza amaphutha kulelo hlelo, kodwa akusamelanga kukhalalwe njengomuntu olahla amanzi okugezisa umntwana ndawonye lomntwana wakhona.
Laba abayithwakazi okuthi kuthiwa bona bafuna ukwenza i-mass action, hayi ikuphupha. Lesifiso sokuthi ukuphupha kwabo kuphelele ekulaleni kwabo. Akula muntu oyenza i-mass action ngenxa ye-document elezeki.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Iqula elakhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi lilungiselele ukuphenduka kwezizalwane zeZimbabwe ekhaya zivela kwele South Africa ngonhlangula mhla kuphela umsebenzi ama-permits azo lethekelele umngcele we-Bed Bridge izolo ukuyahlola ukuthi umumo ulungele ukwamukela abantu laba na abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 178,000. Unobhala wogatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana wazise enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuthi iqula leli beliyehlola njalo lesimo somvikela. Inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ziqoqa ukuphenduka ekhaya ngoba uhulumende wele South Africa esithi kasoze avuselele ama-permits. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kungabe kuyinto enhle le, nakhona nje ngiyaqala ukuza ukuthi sekule iqula lelo lenza lawo malungiselelo. Umuntu bengacabanga ukuthi iqule linjalo kumele ngabe selafika nakuzizalwane ezingapha lizwisise vele ukuthi bangaki, banjani, bangobani abafuna ukubuyela. Kodwa-ke asingeke sikusole lokhu ukuthi iqula seliqalile ukwenza amalungiselelo likhangekhangele kona e-Bed Bridge kodwa post ukuthi kuyongeneka kanjani. Siyakwamukela kakhulu lokho.
Abantu khona ngapho abakhangelelwe ukuphelelwa ngamaphepha bathi bayaphenduka ngobunengi yini baqoqana?
Abantu thina masibezwa uyavezwa nje ukuthi bona basaselethemba lokuthi kukhona okuzoyenzeka, ikakhulu abantu bakhangelele ukuthi mhlawumbe i-court case le yafakwayo izinhlangano ezinkluda iHelen Suzman mhlawumbe ingaletha some sort of relief, ngoba abantu uma bekukhangele ngomnotho waseZimbabwe abakuboni ukuthi kungabe kuzosebenzeka uma beqhubeka besiyekhaya. Kodwa-ke isikhathi sesigijimile kakhulu, nakhona nje abantu singababoni be-aplaya kakhulu, kusho ukuthi abanye nje sebezitshele ukuthi come what may, yikho lokho kuzoba khona. So si-expect ukuthi vele bazaba khona abantu abazodinga ukurepatriatwa. Ngike ngakhulumisana nomunye umama lapho weyinhlangano yabomama
ngama migrants lapha ekhuluma ngokuthi sebasondela kakhulu eminyangweni eminingi abalitholi uncedo oluzwakalayo ukuthi i-repatriation izokwenziwa kanjani. And manje masisizwa kule qula likahulumende seliqalile amalungiselelo lawo, kuyinto enhle kakhulu ngoba nathi sesake saqonda abantu abanjenge-International Organization for Migration, IOM, i-organ ye-United Nations, sizama ukuxoxisana ngalokho ukuthi i-repatriation izoba njani. Siyakunanzelela thina ukuthi South Africa iya kuma-elections nayo kulo unyaka olandelayo, njalo imoya iphezulu, abantu bakhahlamezekile kakhulu, kuyacaca la manje emaklinika lapho abantu baxothwa sekunzima mpela. So kungaba kuhle mpela ukuthi uhulumende nezinhlangano sibambisane, sibumbane, sakheni uhlelo oluphilayo mpela lokuthi i-repatriation yabantu nemishaqana yabo izohanjiswa kanjani.
Kungaba lesidingo yini Mkhwananzi sokuthi lelo qula likamongameli Mnangagwa lize khona ngapho eNingizimu Afrika lize khuluma labantu?
Vele kumqoka ngoba angazi ukuthi phela imali lingayenza lona amalungiselelo aziwa yilo abantu abayiba ba-affected lingabathintanga, liyabe lithi liwenzela bani futhi liyabe lizwisisani. Ngoba okunye okuhluphayo ngezinye iy'ngatha zikahulumende ziyathanda uku-prescribe ama-solution ebantwini zingabazwisisanga, kugcine kungasabi nomphumelo oncedisa abantu. Kumele ngabe bayeza kwenziwe even a workshop and understanding ukuthi i-repatriation vele normal ihamba kanje, what are the waivers ezizophiwa abantu. Ngoba abantu abaningi bayethukile abakwazi. Kunjenje umthetho ungabe usithi wena ma ulemota ingangena mhlawumbe le-stay duty free kuthiwe mebhinga eyodwa, kodwa mhlawumbe kuthiwe kumele ngabe i-certain month old or ye-old whatever okuchiwo, wena uthole ukuthi vele athi ungakazi uthenga imota kodwa usuzothola okuyi-provident fund wakho nxa ukuthi usu-resigna ufuna ukuthenga imota or ufuna ukuthenga some inputs or whatever ufuna ukuhambisa ekhaya. Kumele u-explainelwe in time kwenzela ukuthi nawe understand, nawe u-explain ama-constraints akho.
Hello ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ube xoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo, Studio 7 eseJohannesburg.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele Nkomo.
Asambeni madoda siyovota,
madoda siyovota, sivotele.
Lamuhla kuhlelo lwethu lwendaba eziphathelane lokhetho, isiphathamandla se-MRP sithi uhlelo lwemingcele yokhetho olwe-delimitation lujonge ukunciphisa izigaba zeMatabeleland. Amabandla phose wonke ayakhonona ngohlelo lwe-delimitation lolu. Ukhona umlandeli webandla lezano PF osekhwezelo ludaba imthethwandaba esithi kumele ugwalo lwe-ZEC lungemukelwa ngoba amakomishina ayisikhombisa awalusayinanga lolu gwalo, okutsho ukuthi umthetho wephulwa ngoba kumele kusayinwe yiwo wonke amakomishina e-ZEC ayithoba munwe munye. Umthethwandaba wala ukuthonisa lolu daba ngesiphangiphangi. Osaphethe isikhundla somgcinisihlalo wogatsha lwabatsha kumandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo utshele iStudio 7 ukuthi abalwamukeli lolu gwalo olusayinwe ngumongameli Mnangagwa ngomvulo walubuyisela ku-ZEC.
Ngiyabonga baba Chris Gande Kwalumba kapha. Endabeni ye-delimitation, i-report ekhitshwe yi-ZEC, thina njengemthwakazi Republic Party asila anything esi-accepta. Experts has spoken, professionals has spoken, church leaders has spoken, political parties has spoken. Imatabeleland is a big loss if we can allow this report to be made, to be the final, I mean. Khangela ukuthi iBulawayo bayenzeni, ama-consequences were configured alemthupho wonke alemthupho amakonstituensi eMatabeleland sihambe emangwe lematobo mangwe bayibambanisa iGwanda Central Rechitawu kwenzakala eMatabeleland. Thina zithi this is a flawed process, ayira credibility to decide impilo zabantu. Impilo zabantu ziqakatheke kakhulu, ama-resources ayaphela ngawethu. So thina we are not going to accept that. Nxa kuyukuthi bazayenza ngenkani njengoba becommanda i-2/3 majority in parliament, thina we are going to call for a mass action as iMthwakazi Republic Party across three provinces esilazo Matebele North, Matebele South, Lebulawayo Metropolitan.
Kodwa ibandla leZANU-PF lalo lithi alisuthiseki ngohlelo lolu. Lithini lina ngalokho?
Siyakwazi abaqalisa ukwenza lokhu, that is what we call management of public perception. Abantu abamanejwayo ngabantu. ZANU-PF knows very well ukuthi election irigwa njani. They rig the process such as of this nature. So in the event we allow them to go ahead with this flawed process, AKP report lay, what it means is baza chinja le paipi. Njengoba vele 2/3 majority of parliament. Abantu laba le potential yoku chinja ipaipi ruguli amen. If we are not going to be so much careful, we need to be careful. We are fighting a system that is much corrugated. So as well as get it in a mass action.
Alo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo osaphethe isikhundla somgcini isilalo ogatsha lwabatsha kubandla le MRP. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxele siphatha amandla sebandla leZANU-PF umnumzana Kudakwashe Munsaka ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo nje ukhulumile okunye okuba liqiniso kodwa okunye ucele sephambanisa ngoba usefaka i-tribalism ukuthi iye phambili ngokubona kwami omunye umbono yakhe i-valid ngempela ukukhala abaningi nge-delimitation exercise izekhi ayenzanga ngendlela kade sikhangelele engayo ilizwe lonke lokho nje kuvama ngoba umsebenzi wakhona asazi mbe ubabayandele labo benze mistake lapha lalaphayana kodwa akutsho ukuthi benze ama-debelele ndikuphela hajhi lelizwe lonke. It's not like ukuthi kuthiwa Bulawayo, Matabeleland South and North, bengafaka ukuthi kube yi-tribal. Labantu abayokogudu labo balokunye kwabo okukhala abakhala ngakho, abaseHarare balokwabo abakhala ngakho, abasendaweni ezijeniyo emashonaland balokwabo abakhala ngakho. Lathi sinje abantu bebhinga siyakhala, sitshona sikhala e-delimitation sikhuluma ukuthi why ibhinga ingaphiwa ama-constituency amathathu. Yona ilabantu abaregistered abakwana more than 81,000. Abantu abakwana ukuthi bebe ngama-constituency amathathu but ayiphiwa. Siyakhala nje lathi njengebhinga. Kodwa nxa sikhala sifakanga i-tribal yokuthi thina ngoba singamadonga. Sikhala ngokuthi izekhi nje iphambanise i-exercise yabo elizwe lonke. Kunjalo nje sesikhangelele ukubana ama-recommendation avele ku-parliament bewa-implemente njengokupromisa kwabo. Bengayi-implementa njengokuthembisa kwabo, hhayi kuyabe kungcono ngoba kula lapha i-process enje izathabisa wonke umuntu. Kula laba bazathaba, kulabanye laba bazazonda. Kodwa ngokubona nge-wisdom ye-parliament lokho asebebanikele ukuthi belungisise, ngibona kuyinto ezaba mnandi ezenza ukuthi wonke umuntu ethabe. So yindaba enzakalayo. So ngingathi nje mina okuqakathekileyo engakutshengela ubaba uMdenda ukuthi akamelele i-outcome, i-final document evela kuZeki. I-document eyabe silama-recommendation omongameli welizwe ubaba uMnangagwa. I-document elama-recommendation e-ad-hoc committee e-parliament. I-committee ukubana ibe ngelaZANU-PF kuphela, ibile CCC, ibile MDC, ibile representative wabo chief njalo. I-committee ekade ilamadonga, ilamandebele, ilamashona njalo njalo. So i-committee esikhangelele ukuthi hatshi iza iyasinika ama-recommendation okuthi kube ngcono ku-report eyezeki. So hatshi laba abamthwakazi okukuthi kuthiwa bona bafuna ukwenza i-mass action, hayi ikuphupha. Sile isifiso sokuthi ukuphupha kwabo kuphelele ekulaleni kwabo. Akula muntu oyenza i-mass action ngenxa ye-document elezeki. Ikukhuluma nje okwemuntu ocazekayo nje ukuthi abalaleli bethi hayi ukhulume ama-points avalid kodwa hayi umuntu nje olesigwinqa emlonyweni. Akula mass action esiyikhangeleleyo, i-process eyenzakaleyo ezeki ngabe bambasile labo kodwa bazamile ukwenza umsebenzi wabo. Siyabonga.
Hayi lathi siyabonga mnumzana Kudakwashe Munsaka isiphathamandla sebandla leZANU-PF obekhuluma ecingweni leStudio 7 esebhinga. Lokhe sikudaba lwezokhetho, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa izolo besemthethwandaba eHarare ezoseka amalunga ebandla lakhe angama-26 abotshwa ngomgqibelo eBuliriro eHarare. uChamisa uthi ukubotshwa kwabantu laba kutshengisa ukuthi ibandla leZANU-PF litshaywa luvalo njalo seliphelelwe. Inyosi eziloluju yizo ezilumayo, ngalokho kumele amalunga la abekezele, kutsho uChamisa. Kesizwe amazwi akhe.
Sirukuiti guys, kupererwa. Kwa muna ngakwa. Kwa gautani mkate. Ino uta huwa nikuwe mkate. Ndosa kama kuona gondara shaya. Niyo rino kumbane mara. Ndosa kama kumbono chereta abata kunonga. Unonga madara yetu zirara mira yipamba mstiriti kubudiriro. Instead yokutu wano asumu zirwa wano wano kanganiswa. Izo nzunora kisa kupererwa. Asika, sunora kusa akuno pera. Ndo zaadu makatano sura machere. So, tachitawara wana skala. Vese, wana chibaya. Vese warukutambutuwa. Watunga mili wedu wana machinga uta. Simbai, akuna, chino wea nyore. Nyuchi zinoruma ndo zine uchi. Ngarema, sunga woma asima katano sura machere.
Laoge ngamazwi, umkokeli webandla le CCC, umnumzana Nelson Chamisa.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Sifute lenkululeko.
Asamben matuta siyo
vota. Asamben matuta siyo vota. Sifute lenkululeko.
Asamben itina gwelagi.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lezimlife.com lilodaba lokuthi oyelipolisa uJason Muvevi owabotshelwa ukubulala abantu abathathu sokuthiwa nguye owabulala omunye njalo umuntu osihlanu othiwa nguNyarai Round. Leli phephandaba lithi owabotshelwa ukubulala uRound uNyasha Yusen usezakhululwa ngemva kwenyanga ezintathu evalelwe. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usefikile kwele Senegal lapho akhangelelwe ukungena umhlangano wezokudla weDakar Feed Africa Summit. Umnangagwa ukhatshwe ngabaphathi ntambo abambalwa leziphathamandla zikahulumende ezingaqanjwanga inani lazo. Okwamanje singilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Vuka mthokazi vuka, siyabingelela okhulumayo uDJ Lamba. Sihalalisela omalayija abasihlukumeza ngomnangagwa. Ngoba befisa vele ukuthi nesihlale emazweni ukuze bekwazi ukulayija izinto zethu. Ngapha silwa noSatan, silwa lenja ezalele endlini, bona bayithatha bayifaka endlini. Kungasokuthukana nje lokhu kubaxwayisa ukuthi into abayenzayo umalayija iyayangisa. Mnangagwa lapha khona ujabulile, uyabona ukuthi abantu basesindebeleni kabayazi into abayifunayo. Abayazi into abayifunayo abantu basesindebeleni. Thina esiseleyo sithi vuka mthokazi vuka, hotelani MRP lizokhululeka lizodla uluju. Izodla cha konke liyabe likudinga leyo selikuthola eduze. Khathesi abantu bayakhe izindlu azilalutho phakathi, angazi into eliyifuna emashonini yini. Ichiya imbali yakini libalekele embalini zabanye abantu, hayi kuyayavisa into yakithi. Ma uthi into yakithi impela iyayavisa. Omalayicha kuba yibo abaseka imthwakazi beqinise imthwakazi, kube yibo ababhala ilizwi lemthwakazi belihambise ebazalini. Hayi sidangele impela.
Mbingelele njalo kustudio 7. Ningabe linjani lonke basakazi? Ngijabula ngoba ikhona enye indoda nayo esivezile lokhu lami engicabangayo. Ngabantu labo kuthiwa nguBongani Mkhwanazi lalowo kuthiwa nguMabhena lo. Lama abantu laba ngihlala ngizibuza ngabe ukuthi kathi bamele baphi abantu baseZimbabwe, ngoba uma bekhuluma bangathi ba against abantu baseZimbabwe. Enye indoda sikuvezile lapho kumsakazi. kati libele abantu base Zimbabwe kuphi libamela ngokwenzani ngicabanga ukuthi lina lani ngilingabanye abantu eliziporoli zedudula ngoba into eliyikhuluma yayizwakali ummela kanjani abantu buyobe against bona uthatha izinto ozithatha kuma social media ube usuzisebenzisa futhi ukuba against laba abantu otubamele mina lapha egoli ngifike lami ngo 1989 angaze ngizwe ukuthi sokuthwa kulabantu abameli Zimbabwe community lokho elikukhulumayo limele yipi abaphi abantu base Zimbabwe kanti hayi into enayizwakali bafowethu
sabonani ku studio 7 sabonani ku studio 7 yadibingelela basakazwa ka studio 7 lonke ngithanda lonke president Jeremiah wakala ngabo 2000 khonale lokho esibalalele lalamhlo Chris Gandhi wonke nje ngelikambe ngamabizo nize ngiqede ngabomuntu ngamili inkomo hayi bantu ba studio 7 ake lifunde i-record yami ngeke ngizizwe lami ngikhuluma kulenye engayifaka last week lapha ngizwe ikhuluma ngolesihlala kanti bona abantu bezanu PF lo wabethi sahlala sikhala njalo bona nje wabevimbe amalokhuza amarali bathi ukuthi ilokhuza i-CCC iwenze ngapi abantu bakhona bangezinhlanu baphuma babopha nje mahlayana benze lokhu nalokhu anabakufunayo bethi yeke kuboshwa abantu abangamahlongandlebe athi nxa usenza umhlangano ulihlongandlebe bona bezanu benza imihlangano bangamahlongandlebe yini indaba bengabotshwa ngabotshwa abahlongandlebe babenzeni wababezama ukuinfoma abantu babo ukuthi kumele senze so lathi sikhona ukunqoba kulolu khetho oluzayo basi-abhuza kakhulu abantu bezanu PF ngele umnankakho umbuso wakhe ule abuse umnankakho ngo-82-83 wathuma igugurawundi emandebeleni mina ngoyemandebeleni waselupane mafu wathuma igugurawundi u-anti wamatela abantwana bayi-12 uthi esesiyakufuantela abantwana bayi-5 i-7 yahle yabulawa igugurawundi same day ababili babulawele esitolo besesitolo esinye ababili labo babulawa same day 7 khathi sinampathisa abantwa bethu bazama ukuye ebutswana silo mntwana oselunye inyoka khonapha kuze emabulo ulunye inyoka wafa so kuyengemisebenzi yakhe mna kakho ukuthi ngoba izanu ayinamsebenzi abantwana bazaphila njani sekake lizame sibili na angikwazi ukuthi athatha kungenziwa njani angikwazi kungenziwa njani la i-United Nation ngisibone ngoba kuthi ama-election angaranwa yibo hhayi ngoba into yabo lezeki into eyi-1 akula nto engahamba la unless kube labanye nje abantu babazaobserve amalokhuza ama-election la besides lokhu kafanele ukuthi sidlalise amavoti ethu kwi-ZANU PF
sibingelele emsakazweni sibonge kakhulu ngomsebenzi omuhle sibingelele labalaleli bomsakazo umbuzo wami usekutheni namhlanje njengoba siya kwi-election manje i-ZANU PF le government yakhona yonke yona le holwa ngumnanga bakhanya ngani abafuni ukuthi kube le free and fair election ngoba bakhanya bayethukile kakhulu besesaba i-CCC ngoba babona ukuthi i-CCC isentandweni yeningi abantu bonke sebevolti yiwe ngaba le hope ukuthi mhlawumbe ingakhula leli lizwe since 1980 bekhandela ukuhlupheka iZimbabwe khandwa yibo umgabe labo mnangagwa besiba lokuchuka umbuso wokuchuka okubulala ukuncindezela ukuthi umuntu ongaboni ngasolinye laye kumele bamginathele ehlale ejela fele khona noma bembulale nje ephila so umbuzo wami sekutheni-ke ma bengabuyela bebuse ngenkanje wavele bebusa ngenkanje ilizwe leli bafuna ukulenzani bafuna ukwenzelana amazimbabweni zonke lawa agcwele emazweni amanye lawo mazwe angasafunekiwo njengabo-South Africa ukuthi amazimbabweni ala e-South Africa la manye njeko amanye amazwe bona ma bethatha umbuso lonyaka futhi enye 5 years bafuna ukwenzani babenzeleni amazimbabweni ahlukumezeke kangaka umhlaba wonke la mazimbabweni lawo akhona ekhaya njengamanje adlala ukuhlupheka imisebenzi ingekho imithi ezibhedlela ingekho impilo nje yomuntu ingekho amanzi besehlula la ukugubha amadamu since 1980 u-Ian Smith wayegubhe nje amadamu amancano ongoncema damu lokhuyana kuze kube namanje ebhekele usmith ukuthi kule population yabantu abancane abantu sebebaningi bengaka i-ZANU PF kamnangakwa igubhe liphi idamu lokuthi abantu bekwazi ukuphuza amanzi so mna ngibabuza nje umbuzo owodwa ukuthi beyi-ZANU bafuna ukulenzani leli lizwe njengoba 40 years behlulekile plus sebezilabo sebegugile basafunda enye 5 years benzeni ngayo yini bengakela amazimbabweni eziyele kuvoti ekhululeke ma bengasayifuni izanu bayeke baphume befake umuntu abamthandayo ozaba namandla okukhulula amazimbabwe abisele isithunzi samazimbabweni waye bengakwenzi lokho siyabonga khulumayo ngosidumo
salibonani studio 7 ngiyalibingelela lonke mna umaganyana mina mphendula le indaba yokuthi abantu banatha injengu kwakhole kunjengu sibili banathi injengu kodwa ngathi injengule ilungiswa ngapha anti vele into yonke isezimbodleni yabhala ukuthi ilungiswa yili company akuye botshona leyo I company edengisa injengo eyiyo ephambanisa umhlaba wonke akubothi wena leyo I company kungani kathi lokuphupha ukuthi abantu kungavulayo kungavulayo ikhanda anti nyoka vele ijaye ikhanda kubothi umsila wenyoka kathi ngiyakubuza kubothi umsila wenyoka ngokuthi ikhanda
Lawa ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umnotho welemelika ubikwa ulokhu uqina kulandela ukuvuthuzwa kwawo lubhubhane lwe-COVID-19. Sikhuluma nje umnotho welizwe udale imisebenzi edlula izigidi ezine lengxenye 4.5 million ngomnyaka odluleyo. Leli linani elikhulu okungakaze kubonakale welizweni le-Emelika. Kambe inhlelo zikamongameli Biden zokuvuselela umnotho welizwe ziyasebenza na? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Rafael Mthombeni.
Nxa sikhangela ngumnotho weMelika, ungumnotho okhanya ngathi ungumnotho ovukileyo, ikakhulu nxa sikhuluma ngegcikwana le-corona kuze fika khathesi. Ngoba lezakhumbula ukuthi ngegcikwane le-corona lika-2020 kwama yonke into eyenza i-economy ibe i-economy yema yathi nsiri. So ke kuthe kungena ke uBiden waqala ngento eyayihlupha ukuthi khona abantu bahlatshwe amajekiseni ukwenzela ukuthi nxa sebehlatshiwe banelise ukuya emsebenzini. Bahlatshwa kwama-millions zona lana owakhumbulayo. Kwenza ukuthi ngenxa yokuhlatshwa kwabantu kube ngcono ukwesaba, kube ngcono ukuhlangana kwabantu, kube ngcono ukuqala lokuvulwa kwezikolo lama-companies. Yiko ke i-economy ibiloko intsheza ke khonapho kusukela khonapho kuze kube namhla. Mbona ngathi into eyaphambanisa i-economy ye-America yimpile e-Russia le-Ukraine. Ngoba leyo mpi ihlasele umhlaba wonke, inyikinyise umhlaba wonke ukuthi lakhona lapha eMelika kuyithintile kakhulu nxa ukhangela intengo yezinto yakhwela. Yikho kwenzakalayo lapho. Kodwa ke nxa ukhangela ilokhu intsheza nje ayikangeni ku-recession, iphakathi laphakathi nje. Njalo kuyakhanya abantu bayaqhatshwa kakhulu ngoba indawo eziningi ziswele abantu bokusebenza. Ngiyaze nje ngikhumbule ukuthi ngabe abantu bonke laba abangasebenziyo abeZimbabwe, umuntu abalayitshe abalete lapha bavuke besebenze ekuseni, bonke abantu bona labo bangasebenza ama-millions zonke lawo, ngoba lapha kusweleka abantu bokusebenza umsebenzi ukhona.
Yena umongameli Joe Biden umbona elokhu engumuntu oyenelisayo na ukuvuselela umnotho welizwe leMelika?
Nxa singakhangela ngayo umongameli okwakhathesi wenza kuhle kakhulu. Ningazi nje uma sekungene ama-Republicans ukuthi athathe i-house ngapha ngaphansi, ukuthi sebezamqobotsha ezintweni zakhe abefisa ukuthi azenze ngoba bona sebeyi-majority.
Lo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni olandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas khonapha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Iqula elilungiselela ukuphenduka kwezizalwane zeZimbabwe ekhaya zivela kwele South Africa ngonhlangula, lapho okuzaphela khona ama-permits azo, lethekelele umngcele we-Bait Bridge izolo ukuyahlola umumo. Kuhlelo lwethu lwendaba eziphathelane lokhetho lamhlanje besixoxa lesiphathamandla sebandla le-MRP kunye leseZANU-PF. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.